sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 zibandlela 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa inhlonipho obe ngumphathi intambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili abezana uPF ngeviki eyodwa.
Akudisayidwa ngamaZimbabwe, kudisayidwa izano ipolitburo yezano ibisisebenzisa ama-state resources ukureward abangani bayo.
Abatsha bebandla le-MDC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekeli abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele.
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezana uPF balembono nje etshiyeneyo.
Ibandla le-MDCT lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka i-standing committee izolo lagcizelela ukuthi lifuna inkokheli yezombusazwe ukuthi ikhumisane umlotha.
Ethina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani ukubana sibone ukuthi siyancedisana lohulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umthambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu uzabekwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare ngoba iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero izolo. Umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61. Izolo kulabanye ababili abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe ababekwe isikhathi sinye emathuneni eHeroes Acre. Obe ngumphathi intambo obona ngokwenzakala eManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba laye obulewe yi-COVID-19 kanye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Morton Malianga. Udaba lolu olokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe lulokhe luhlupha elizweni. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyinto engethusiyo ukuthi ayelala eHeroes Acre okaMoyo ngezizathu ezimbili. One, uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe. Kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzubuse mbona eqansile kakhulu ama-ranks eze waphuma Major General okuyirenki enkulu kakhulu ukuthi even umodenge kokuhulumende abebutho bebezacelisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho. Okwesibili, siyakukhumbula ukuthi ngo-2017 uMoyo nguye owaba brave whether ekugangeni okwaba khona kusepolisi isisekelo selizwe kuthaba ikhuwo nguye ubuso bekhuwo. So ngezizathu zonezi uma kuyikuthi asebebusa yibona laba abancedi sakuthi bengena esihlalweni ungaza ukukhangela ukuthi bangaza ke bethi kasiloqhawe uma banika lokho okungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace Polo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya announcer ukuganga ngokutshaya ikhuwu kuyabe kuyathiwane ngaye. So mbona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni ngenxa yakhe uma sisiya eqinisweni. So mbona ngazathi bekucaca.
Udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukuze Imudzi encitshwa leyo nhlonipho Kodwa umnumzana Nothoni Maliyanga lo Ellen Kwarazimba vayiphiwe leyo nhlonipho njalo bangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okukamama ukuthi angugwarazimba lokhu mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama umchinguri balutshwane eZimbabwe odabemazi lemisebenzi yakhe balutshwane odabeyazi, so kangikhola ukuthi singakhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje awukabi le hero yeZimbabwe, kusiselamahero ebandla elihlukumeza abantu iZANU, ngoba akudisayidwa ngamaZimbabweni, kudisayidwa iZANU, ipolitburo yeZANU ibisisebenzisa ama-state resources ukuriwada abangani bayo. So kathi sakula hero eZimbabwe kodwa kule kulama heroes ebandla. Kusahlupa kuzaba into enhle ukubana, ngoba bakhona abantu civil abadeserve abakuzana, kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So mbona ngazathi yikho okulokhophe khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Chabe bandla le MDC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekele abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele, njalo sebethembele enkundleni zebulenjini ukwenza lokhu ngenxa yesiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lezi ziqondiso azivumeli ukuthi abantu bahamba-hambe bangene emphakathini. Ibandla leli liyalandula ukuthiwo ngabanye enkundleni zebulenjini ukuthi seliyekethisa imikhankaso yalo yokuletha inguquko kunhlelo zokhetho, ama-electoral reforms, lokunye. Lokuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kasabonakali ekhankasela usekelo. Umnumzana Tinashe Gambarami, umgcinisihlalo wabatsha esigabeni sakoBulawayo ku-MDC Alliance, uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngohlelo lwabo.
Uhlelo lokudinga abontanga ukuthi sithole abontanga koBulawayo luyaqhubeka. Loba khona nje kule ngxakela ukuthi imithetho efakiweyo eyobhubhane lwe-COVID iyaphambanisa ngokuthi asikwazi ukuhamba sihambela abontanga sisiyababona endaweni zabo ezijiyeneyo, sibonisana labo, sibatshela, sibachasisela esifuna ukuthi sikwenze njengabontanga ukuthi sitshintshe ilizwe lethu, kutshintshwe inkokheli zethu ukuthi bekuzwisise okuyikho esifuna ukukwenza njengebandla le-MDC. Kodwa uhlelo lona luyaqhubeka nje, sisebenzisa ama-platforms awama-social media, kodwa akula ma-effects angaba khona okufana nokuthi ngabe siyabahambela sibonisana labo, besibuza labo imibuzo nje sisixoxisana. So kodwa uhlelo lona nje liyaqhubeka, loba kungafani lokuthi ngabe sikwenza sibahambela.
Ekuhambeni kwenu bathini abantu? Lamukelwa ngezandla zombili ngabantu elihlangana labo, bafuna yini ukuthi bebuye ku-MDC kumbe balisola?
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezanu PF, balembono nje etshiyeneyo. Kodwa okusihlanganisayo kakhulu i-vision esilayo njengabontanga lalokhu esifuna ukuthi sikwenze, ngoba ungakhangela bonke ontanga bonke balama problems afanayo, abalamsebenzi, abalazindlu, ende lokusasa labo alikhanyi ukuthi liyangaphi. So yikho okusenza ukuthi nxa sikhuluma labontanga abasizwisisi ukuthi kulokunye okusihlanganisayo okungelani lamaphathi. So imeseji yethu nxa sisithi a new Zimbabwe, a young generation, bayakuzwisisa kakhulu ngokuthi bayabona ukuthi bancindezelwe kakhulu ngabadala, bayakubona ukuthi abadala abakhangeli ukuthi ikusasa lethu liyangaphi.
Kulabanye abasolayo abathi ibandla le-MDC akukho okuningi elikwenzayo, ukuthi ngempela ngokusokubuya ukhetho luka 2023 lizamisana lalo ibandla lezano PF.
Okukhona ukuthi sizama lati ngandlela zonke zokuthi sibe sikhankasa kuma social media, but bekunzima nje njengoba liyananzelela ukuthi imithetho efakiweyo nguhulumende eyokuthi abantu bengahambi, kungabi le mbuthano, kungabi le mhlangano ngendaba zobhubhane lwe-COVID. Yikho libona silama virtual meetings amaningi.
Lo ngumnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MTC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Le MDCT lenze umhlangano wedalela inkokheli emqoka standing committee kusetshenziswa inhlelo zobulembo beinternet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi inkokheli yonke yebandla ibikhona emhlanganweni lo. Umgcini sihlalo webandla umnumzana Morgan Komiti ubikwa ekhuthaze ukumanyana, wathi inkokheli kumele ikhumisane umlotha. Unobhala jikelele unkosikazi Paulina Gwanyanya Mpariwa ubikwa ejele lomhlangano ukuthi imininingwane yomhlangano weCongress owenzele eHarare ngenyanga kaMpalakazi, lapho kwakhethwa khona umnumzana Douglas Monzora, izethulwa emhlanganweni olandelayo. Kuphinde kwaphathwa indaba eziphathelane lelizwe ezibalisa ukukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla achiyeneyo lobhubhano lwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano, sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse u-social media, ngakho wonke umuntu ukwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikuso nalesi simo sombhuqazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silete izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi. Kukhangelwe njalo ke okwebandla kusiya phambili ibandla ukubana kumele lizilungiselele i-extraordinary congress ezaba khona, ngoba sivele sokumele ibe khona, siyadlulelwa isikhathi kulokhu kusenziwa into ze-extraordinary congress. So hayi, kuphathwe nje indaba eziningi kakhulu ezinye eziza kwethulelwa kwezinye ingatsha zebandla ezivalela i-national executive le-national council. Engeke ngisigcoxe lapha emoyeni singakaphushi kulabo okumele bazihlaziye abanikazi bomhlangano.
Udaba lobukhokheli liluphathile na lapho sibuza ukubana udaba lokubana unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Mdzuri bayamukela na izikhundla abaziphiwayo?
Ngizathanda ukuchasisa lapha mphephethwa ukuthi umama uDokotela uThokozani Khuphe akaphiwanga isikhundla ngubaba uMonzora. Umama uDr uKhuphe uvele ungumsekeli kababa uMongameli uMonzora, kulandela ukuthi umama wayevele egetiwe njengomsekeli kuCongress ka-2014. Okunye okube kumqoka ngalo umhlangano ukuthi umama uPaulina Mpariwa osephethe isikhundla sika nobhala jikelele ukuvezile emhlanganweni ukubana uselayo i-report Independent Electoral Management Body, okuyilo ugatsha olwakhangela i-extraordinary congress, oluyilo olwalusiphathele i-congress yethu. Ngakho lokho kuyatshengisa ke ukubana emhlanganweni olandelayo kuza kuguqwa ke kuqoqwe ngakho konke okumalana le extraordinary congress, langazo zonke nje indaba ezingabe zasukuma zaba sematheni lelimini mayelana le extraordinary congress lokuqhutshwa kwayo.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le MDCT, ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe This is Wasipuma, a voice of America at the Washington, D.C.
Obamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomunye umama wedolobho leChinoyi othiwa ngunkosazana Miriam Watongwa obele shabhini elile butcha obotshiweyo esetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwecoronavirus. Uphinde wetheswa njalo icala lokuthengisa inyama engahlolwanga. Iphephandaba lobulembo be-internet ele News Hawks lithi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus kubangelwa yikuhamba-hamba okwenziwe ngabantu ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7. Ngicela lami lifake ama-audio yami ngoba ngile mibono engayinika abantu bakomthakathi. Mina vele into mina ngithanda ukuthi ngingakhuluma kakhulu ngomthakazi ukuthi abantu belandele umthakazi. MRP umndebele wonke umuntu nje ovele emathebeleleni alandele i-MRP ngoba siyahlupheka ngenxa yabantu basempumalanga. So bengicela libe lingifakela laba ama-audio yami liyabala liwafake emsakazweni, libe ngiletha lami imbono yami ukuthi abantu kabajiki imicabango yabo leyo kuwelandelana labantu basempumalanga. Lesi sikhulunyisa ulimi labo esingalukwanisiyo, bona kabengafuna ukukhuluma ulimi lwe. So ngajabula kakhulu malingafaki amaloku zingama-audio yami.
Ingabe liphilile na? Asibonge uNkulunkulu phezulu uthe wazothe walikhumbula izwe leZimbabwe nalo ngezulu bakithi. Esicabanga ukuthi abantu bakithi kulonyaka bazamile izinize izwi lakho laline late, kodwa cabanga ukuthi bazamile ukuziphathise kakhulukazi ezikulimeni. Sijabulele lezifuyo zethu ukuthi zizokwazi ukuthola ukudla namanzi ngoba ngathi izulu lihle nje kulonyaka. Bese ngiba nombuzo ukuziphatha imandla zeStudio 7 ukuthi njengamehlo nendlebe zethu thina sisizwe sikamthwakazi, le ndaba yokuboshwa yokulandelelwa kukaJonathan Moyo iyinto efanele yenziwe njani? Iyinto efanele yenziwe njani? Kanti kahle kahle kuyukuthi izani yona ivele izimiseleni, izimisele ukuthini ngokubhidlizize? Ayekunanzeleli ngani ukuthi konke kwenza kube yaye kade lindeni izano sonke lesikhathi ngokuthi ibophe uJonathan izoveza namhlanje ukuthi ukukhona owareshwayo, wayelindeni kuyini kahle kahle kuletha sithombe bani kubantu bakomthwakazi ngale kudlalesi senzo abasenzayo? Kuyukuthi abenelanga yini ngento abayisenza yona ngegugurawundi nokuqeda i-currency yelizwe?
Salibonani be-Studio 7. Awu, siyezwa nje bayakhuluma ngama-COVID, kodwa besifuna ukwazi ukuthi maybe kuma-social distance lapha la khulunywayo. Siyabe sifuna ukwazi ukuthi kumazupho laphana sibona kunama-standing kuyenzakala abantu siminye sigibela sikata se-everyday sigibela silapha kuze kuthiwa no izupho kayigcwali. Kanti la imchova le phansi eyabantu nje abazihluphekelayo, why kuyiyo ele-COVID kubodi izupho kuthiwe kayela-COVID? Yazi, sibone ngazani lokhu kumbe iplan yokuthatha i-industry abantu abahluphekayo ngamaplani? Into yakhona, yebo i-COVID ikhona ngempela, kodwa-ke besifuna ukuthi uhulumende eke khangele ndawo zonke.
Oh, salabonani basakazi, salabonani bantu bakithi, mthokozo omuhle lo okhulumayo Comrade Bodloza weGwanda eManama. Ngiyabonga basakazi Studio 7 ngomsebenzi omuhle. Mina kungivusa ubuhlungu namhlanje especially ngosuku lolo namhlanje 20 January okulusuku lapha umbhuqazwe i-50 Brigade kuground yafika khona izohlasela isizwe lapha kwalumala khona abantu bakithi abaningi, okwafa khona abantu bakithi abaningi, kwadlengulwa khona abantu bakithi abaningi, bedlengulwa yile uhulumeni okhona obusayo we-ZANU-PF. Bebalwisa ukubana bangamalunga ezaphu ngoba bona befuna i-one party state. Kuyabonakala ukuthi uhulumeni lowo vele waqala from kudala ubugebenga from early 80s, vele baphila ngegazi labantu. Siyakubona futhi njalo ukuthi sisesekweni le inyanga ka-January ngo-2019 kwenzakala okufana nalokho lapho uhulumeni avukela khona abantu ababebhikisha bekhonona abantu ngesimo esikhona esomnotho. Uhulumeni wathumela amasosha namaphoyisa bavulela ngenhlavu kwabulala abantu, kodwa yikho into neyi-one yenzakalayo. Isimanga lokho kuvula ama-commission after commission of inquiry, but lokhu i-commission ekumumetheni kutholileyo kufakwa etafuleni for public ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani. Kubuhlungu kakhulu ukuphila ngaphansi kwesimo esifana nalesi. Namanje uma sisizwa leli gama le-curfew elikhona lisikhumbuza emuva, ngoba thina i-curfew yasiqalanga nge-corona. I-curfew yaqala from kudala ngawo-early 80s. Lapha i-50 Brigade yayibulala khona abantu bakithi emhlobulweni wamaNdebele. Kungakho ke sibonisa thina vele ukuthi uhulumeni lo akazimiselanga ukubana atshintshe kumbe ukuzisola. Kuhlungu kakhulu ngoba ne-justice asikayitholi. Akuna closure ekhona after umonakalo ongaka, ngoba sikhuluma nje nge-ground nje kuphela kwafa abantu over 100,000. Abadlengulayo baningi, ababaleka emizini yabo besecashwa kwamanye amazwe baningi. Imizi iyatshiswayo nezifuyo ezabo labayo ziningi kakhulu. Umonakalo waba khona muningi kakhulu. Even today uma unganazelela kahle we are still marginalized. Indawo yakithi isemuva kakhulu ngezintuthuko. Konke lokhu kwenziwa kulo umthelela we-50 Brigade we-Gugurawondi. Yikho ngithi ebantwini bakithi asiphakameni sichallengeni lolu daba, sizameni yonke imizamo esingayenza ukubana sikuqeda njani, sikuthola njani ukulungiswa. I-justice singayithola njani, sizilwela njani. Asivukeni siphakameni, singaqhubeki silokho sikhala kodwa ngelamzamo esiyenzayo.
Hayi bantu bakithi, mbingelele ku-Studio 7. Hayi asibonisaneni bantu nge-corona. I-corona liyabulala, iyasiqedela abantu impela ezweni. Ngeke abantu bekwazi ukusurvive bela amanzi bela kudla ukuthi abehlale endlini. Asila i-government. I-government ithi nabantu yofaya sizisebenzele emazweni ukuthi nothe ezweni ukuze sikwazi ukuphikisana. Le mbono sibonisane bantu bakithi, singafisi sonke. Kodwa ke hey, i-government enjengeyethu bantu bakithi, hayi singavele sihlezi. Ngiyacela ukuthi amabandla aphikisa yini kufanele lifundise abantu emakhaya kakhulu. Emathawuni abantu vele yazi bahluphekile, bayakwatisana vele abayifu. Emakhaya yiko lapho ewina khona izana. Yiko lapho ufana ama-opposite party ifundisa abantu abadala labana, ngoba bathi ngesizinkomo befundisa abantwana, abantu ababeqeda apha ithuba labo liginywe ZANU-PF, abasayenzi next, abasebenzi next, abahole next. Abantu labana abadala singabasola, singabasoli. Yibo abavote ZANU-PF ngoba abantwana bangaphandle basezweni abakhona ukuvota. So abadala labana bancindezela kakhulu ZANU-PF, lokhu ZANU-PF ngamagugrawond. Konke abakubonayo kunzima, abazange bethole i-counseling, kuyabalimaza engqondweni zabo. So bayesaba noma sokuthi isikhathi sevote bayivote yale party ZANU-PF, besaba ukubulawa, besaba lokhu abakubonayo ngoba kusaba esayithukile namandla into abazibonayo zinzima.
Sanibonani, sanibonani balandeli we-Studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ngethemba bayaphila abantu, baphephile njalo bayazinazelela kulolu bhubhane le-COVID. So ke hayi bakithi, nami ngizothanda ukuphawula nje kancanyana nje nanokuthi khona bakithi, nina eniphethe izinhlelo zethu ze-Studio 7 mangabe nibiza noma abahlazi umuntu makazama ukuthi akhulume into eyiyo eliqiniso njalo ezwakalayo, ngoba izinto lezi zasonzo namaqiniso ziyahlupha, ziyadukisa abantu. Ngoba izwile lapho mani buza lesi sizalwane saseZimbabwe esihlala kwase khona kwase America lapho ngolwesithathu, uthi yena abantu angeke kwenzeke ukuthi khona uBiden sibambize njengesehluleki kuphela kwesanga ngokuthi wena ube umthatha kanjani. Ezwakala njenga engaswakali nokuthi into ayikhulumayo ufuna ukuthini. Kahle kahle lento eyenze uBiden akuyona into elungile, ngokugcwele vele siyayigxeka, ayilungile.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule inhlelo zakhe zokulwisana legciwane lecoronavirus. UBiden usayine njalo eminye imithetho esiphangiphangi ama-executive orders azakwenza kube lula uhambisa imithi yamajekiseni okuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya igcikwane hayi ele coronavirus hayi kakulabo ngcwana sibele ngoba isibhedlela lokho ezigcwele lokho kuvele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona la nxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi kodwa kwakathesi hathi kakube kakhulu yekube kakhulu abantu abasa sebehlukana ngenxa yokuthi abasabona isihlobo even laba abakuma nursing homes endaweni ezinjalo yisimo esibuhlungu kakhulu kodwa ke iJackson kayikafiki kubo bonke abantu kuphela laba abangama health workers yibo nyabona sebeyitholile yokuqala.
So okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalelulekileyo olokuphathisa abantu ngevaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani uzenza kube ngcono na?
Yeah, kusobala ukuthi uDonald Trump yehlekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe soku hlatshwa injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi. Kodwa kubala ukuthi engxenye kusesey 5 million. Kodwa kusobala ukuthi sokusebe kunanzelela ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors. Athi bekungamanga ama-vaccine bengekho. Bekhuluma nje laba bantu bedlala nje ze-politics uDonald Trump. Kodwa uBiden uthi hayi yena uzaqondisa ngoba uzakhulumisana labantu bonke abone lapho kuyikho kulomgoqo khona. Lapho kuyikho kume khona avula ngezendlela zonke. Kodwa ke sithabela ukuthi lo zayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu athi lo phuma
lo ke umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Zakulimaza ngebeat singeli isikhosana phezulu ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi ikhuluma ngesomiso virus efikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni laphupha uba umadlela khuluma laye ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula wasesithi Skhosana Bendi sabese rekoda etawuni ingoma yakho konizaphela i-virus ingoma leyi kiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi ikhuluma ngesomiso ubaba lomama ekhaba zwanani emakazini bayafukathelana abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe lumile ngonkulunkulu izaphela i-virus imendichelayo utaka ngonkulunkulu umadlela ufana lami uyaboniswa ningameyisi ningameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile dafaye kwamba sangikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka cela lindalele umthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana.
Uhlelo lwalamhlanje lisikhangele inhloko zendaba, udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela uphiwa linhlonipho okwenziwe owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili ngeviki eyodwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku-www.voandebele.com.